Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi lamhlanje ngolwesithathu mhlaka 30 kuNhlangula 2021 igama nguNtungami Linkomo. Nanzi ezihamba phambili.
I-lockdown iza kwenza impilo ibe nzima kakhulu, kanti ke lamabhizinisi amakhulu azalahlekelwa zimali kuwe sekulahlekelwa abantu imisebenzi labakade besebenza.
Umongameli Mnangagwa useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus ngokuvimba ukuhamba umuntu esuka kwelinye idolobho esiya kwelinye. Kubhubhe abantu abalitshumi lambili i-12 nge-COVID-19 izolo, njalo kutholakale abedlula inkulungwane 1249 velo mkhuhlane lo.
Siyazi ukuthi kakhulu into engathi iyamehlisela isithunzi indaba yamagubudazi.
Lwehlukanise abantu ngemibono udaba lokugwetshwa kuwake waba ngumongameli we-South Africa umnumzana Jacob Zuma. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lambili i-12 nge-COVID-19 izolo, njalo kutholakale abedlula inkulungwane 1249 velo mkhuhlane lo. Lokho kukweze inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu edlula isikhombisa 1761. Asebebanjelwa umkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezingamatshumi amane lasishiyangalombili 48,533. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane eziyisithupha 6,461. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezilitshumi 9,982. Abahlatshwe eyakuqala bonke sebengu 770,709. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebengu 544,888. Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane ngokufaka ilizwe kuzinga lesine ele-lockdown level 4. Phansi kwaleli zinga abantu abasavunyelwa ukusuka edolobheni thize besiya kwelinye, kanti njalo amabhizimusi asevunyelwa ukuvula ngo-8 o'clock ekuseni avale emini ngo-3:30. Ukuhamba-hamba kwabantu akusavunyelwa njalo kusukela ngo-6:30 ntambama kuze kuyetshaya u-6 o'clock ekuseni. Umnangagwa uthi njalo abazatholakala belezetifiketi zamanga eziveza ukuthi kabala coronavirus bazabotshwa bavalelwe. Wengeze wathi labo abavela emazweni alomkhakha womkhuhlane lo owe-Delta kanye lowe-Alpha kumele bangene kuma-quarantine centers bahlale okwensuku ezilitshumi ukuze kube lokuqiniseka ukuthi kabalawo lomkhuhlane. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor, umnumzana Efihlela Ncube.
Kuso sonke isikhathi lockdown isiba khona yenza impilo ibe nzima kakhulu kubo somabhizinisi abancane ama small to medium enterprises la abantu abaphila ko abanengi ngokuba siyazi ukuthi izwe leli kalilayo imisebenzi ngakho ke abantu baphila ngokuziphilisa ngokuthengisa emgwaqweni ngokususa impahla kwelinye idolobha kusiya kwelinye idolobha ngakho ke I lockdown iza kwenza impilo ibe nzima kakhulu kanti ke lamabhizinisi amakhulu azalahlekelwa zimali kuwese kulahlekelwa abantu imisebenzi laba kade besebenza I lockdown le kuyadinge ukuthi ingaziyandiswa kakhulu kodwa kuzanywe ngayo yonke indlela ukuthi kusetshenziswa amanye amaqhinga akubalelwa khona ukuhlaba abantu ngendlela ebanzi kakhulu ukuba bavikeleke lokunye njalo okungasiza ngakho ke siyakhuthaza ukuthi uhulumende angaphili ngama lockdown kuphela kodwa asebenze ukwazisa abantu lokuvikeleka okunye okuthile okungasiza abantu kuze singahlali ngaphansi kwe lockdown ezadilizi economy didiza impilo zabantu izibe nzima kakhulu
uhlelo lokuhlatshwa kwabantu lona ungathini ngalo ngoba sizwa abanengi bekhala ikakhulu emaphandleni besithi kabaziboni inhlelo zokuhlatshwa kwabantu kanti bafuna ukuhlatshwa ukuze bevikeleke kulo lubhubhane
Abantu kuqakathekile ukuthi bayehlatshwa ayikho enye indlela abantu kabahambe bayehlatshwa uhulumende kumele akhuthaze abantu ukuthi bayehlatshwa uhulumende kumele abone ukuthi yonke imithi edingakala wonke ama vaccine akhona eduzani nabantu njalo ukuthi kakubi lama line life esiwabona inkalakatha zama line abantu behamba baphenduke bengahlatshwanga ngakho ke sikhuthaza abantu ukuthi bayehlatshwa ngobunengi sibuye sikhuthaze ukuthi uhulumende abone ukuthi imithi leyo kuhlaba ikhona abantu abalayini bazibadinwe abazibaphenduke bengahlatshwanga ukuthi wonke umuntu osukume siyahlatshwa ufika athola ukuhlatshwa avikeleke ngendlela efaneleyo hayi lokho esikubonayo ngakho ke kuqakathekile ukuthi ama vaccine abe khona abantu bayehlatshwa ngobunengi ngokuba kayikho enye indlela esingavikela ngayo ngaphandle kokuthi senze njengomhlaba wonke lathi siyehlatshwa
Umnumzana Fidlela Ncube ngoinhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor Lwehlukanise umphakathi udaba lokugwetshwa kwake waba ngumongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma ukuthi apike okomnyaka olenyanga ezintathu ngemva kokufunyanwa yinkantolo ye-Constitutional Court elomlando wokweyisa linkundla. Uzuma uphiwe insuku ezinhlanu izolo ukuthi azinikele emapholiseni ukuze avalelwe aqale isigwebo sakhe. Lanxa abanye besithi uZuma uyahlukuluzwa ngezombusazwe, abanye bathi lokhu kuveza ukusebenza kuhle komthetho ungakhethi ukuthi umuntu ungubani. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi
Nxa mina ngizikhangelela lolu daba ngibona ngathi lude futhi lucomplicated ukudlula nje isinqumo lesithathwe iConstitutional Court mawungalalela iminority judgment iyakuveza lokho ukuthi iConstitutional Court ifakwe esimeni esinzima kakhulu kade sekumele ithathe isinqumo esibukhali futhi esigwebayo kodwa ke umuntu uyakazibuzeke ukuthi xa kwenzekile ukuthi yona iConstitutional Court igeje ugatsha ilukhuthe laphana ingaphumi lomphumela oyiwo yiwo ngubani oyincedisayo ukuthi ithathe isinqumo mhlawumbe esinamalungelo esizalwane seSouth Africa uwo ngoba even ne-minority judgment iyakutsho ukuthi uphuciwe amanye amalungelo ilungelo le-trial futhi ke ma kuthiwa akanayo lithuba lokukhalaza ngalesi sinqumo kuthiwe asikhontestwa kuba nzima kakhulu ukuthi uzophephelaphi kodwa ke izinqumo zinqumo zenkantolo kumele ziqondiswe.
Kulabasekeli bakaZuma abathi kungangcono kuchitheke izitshebo kufe bona nxa kubulawa umuntu kulokuthi ubaba uZuma aye ejele. Osokwenze abanye besabela ukuthi mhlawumbe kungaqhamuka uDlakela. Ulubona njani lolo daba?
Ithuba loDlakela lona likhona kodwa besifisa ukungathi kungabi loDlakela njengabantu lathi sibhacela lapha ngoba ama ilizwe leli lingaba loDlakela lathi sisaphephela nje kanje asazi ukuthi sophephela phi kodwa ke ngendlela inkulumo ebekwe umntanakhe uZuma uEdward Zuma uyasho mpela ukuthi uzimisele yena ukuthi abeke impilo yakhe mpela angafa nokufa evikele ukuthi ubaba wakhe angayi ejele ngoba ubona kuyukuthi uqotshiwe kuloko bayakuletha abantu ukuthi yena uthi yena hayi uzaya ecommission kodwa ayitshintshwe kumayiphatha ngesikhathi yena ethula ubufakazi. So hey kunokufisa ebantwini ukuthi ngabe le nto iyaxazululwa kungabi ukuthi kuyadaleka iziphithiphithi nje ezweni ngodaba nje olungalungise.
Umnumzana Bongani Mkhwanazi isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Sixoxe njalo lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane umnumzana Difa Dube.
Ngangisithi nje ngilubamba nje kancane baba unkomo udaba likaZuma look complicated esimeni sokuthi siyazi ukuthi izinto eziningi noma izinto eziningi akubalelwa nalokho esingakubala sithi kakhulu into engathi iyamehlisela isithunzi indaba yamagupdas abathi khona ilapha abe lesandla esikhulu kakhulu ekwenzeni izinto ezimbi elizweni kodwa ke ngasithi siyakhangela emuva ifamily yamagupdas baba unkomo ayizange yabe ifamily eyaqala ukwaziwa nguZuma. Ifamily yamagupdas kwabe ifamily eyaqala saqala ukuyibona uMandela esaphila bemile lamagupdas uThabo Mbeki khona emile lamagupdas kwazobuya kwakwaphatha muva kaThabo Mbeki kungakaze kufike uZuma la esambona bemile lamagupdas akekho ophezulu eSouth Africa ongazange wafika kumagupdas.
Kungaba kulesandla sezombusazwe yini lapha kumbe ikuqhutshwa nje komthetho ngendlela efaneleyo?
Isandla sezombusazwe esikhona baba unkomo ngoba nxa sithi siyakhangela uZuma nxa ngibuyele emuva kancane esikhona isikhathi lapho kwakwathiwa uZuma wasayina ama-arms deal ngendlela eyayingafanelanga. Umbuzo ubususithi kanti uZuma wayezasayina njani ama-arms deal baba unkomo yena kuwukuthi ngaleso sikhathi wayengekho ngisho lakwi-executive. Ipolitiki abazama ukuthi bayilethe labana ngendlela abahlukumeza ngakhona uZuma abananzeleli ukuthi uZuma zinenge izinto njalo azaziyo osekungenzeka kathesi ukuthi nxa beqhubekela phambili bemzuzu umhlungu kanje bakhona abanye abantu esibaziyo mhlophe akufana labantu ababandakanyeka ekubulaweni kaChris Hani abangabanye bakhona abasesekhona lakathesi abasaphethe umbuso weSouth Africa. Into le nxa bengayifakela izibuko kakhulu izahlikiza ibandla le-ANC izahlikiza abanye abantu ababeke ukuthi besazijela ukuthi bona bangcono bazagcina nxa kuthi umthetho uyalandelwa ngendlela eqondileyo abanye kuba bebhale ejele bona bezama ukuthi bethi bafake uZuma kanti sebezivulele umsena wamanzi.
Umnumzana Difa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane njalo uhlaziya ezombusaswe. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni eAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi uhulumende kumele abhadalele abantwana bonke abenza izifundo ze-O-Level le-A-Level imali yemihloliso lonyaka njengoba esithi ule mali eyasala kuluhlu lwendleko zakhe zanyakenye. Lenhlanganiso ithi nxa kungenzakalanga lokhu abafundi abanengi baza kwehluleka ukuloba imihloliso ngoba abazali kabalayo imali yama-exam fees. UChris Gande we Studio 7 uxoxele sikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo.
Sina njenge athuzi sithukhulumende akabhadalele abantwana abazabhala imhloliso grade 7 A-level, A-level ama examination fees kuzinsethu. Lokhu sikutsho ngoba sizama ukukhangela ukuthi kathesi ayizakhamizi abazali sikuqela lapha ababalisi balutshwana abazayinikisa ukubhadala imali efunakalayo. Asikhangela ama-deadline imali kubo-olevi deadline khona peduzane 9 kusenfika ku-13 July. So uhulumende ku-constitution yeZimbabwe section 75 ukhuluma imfundo yamahhala. Sikhangela i-Second Republic umnanga kwalabo bafika bavuma ukuthi imfundo yamahhala yabafuna ukuyinikeza abantwana bonke okuthiwa ngesilungu i-basic education.
Kungani lingathanga ahle abhadale lama school fees wona ngokwawo?
Lesi isiqalo esiqalela kiso sivele sesike saba lawo umkhankaso wokuthi uhulumende kagcwalise izifiso zika-section 75 ezemfundo yamahhala.
Umnumzana Themba kuye moyo ngohlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Uhulumende we-Eswatini eyayisaziwa ngokuthi yiSwaziland usevimbe ukuhamba-hamba kwabantu ebusuku kusukela ngehola lesithupha ntambama kusiya kwelesihlanu ekuseni ngesikhathi ukutshengisela kulokhe kuqhubeka kulelo lizwe uzulu ekala ngombuso wenkosi uMswati njalo esithi wephula amalungelo. Osaphethe isikhundla senhloko kahulumende walelo lizwe umnumzana Themba Masuku uthi bathethe lelinyathelo ngoba kulabantu asebesephula umthetho kulokhu kutshengisela ngokudiliza impahla yabanikazi. Uyilandule njalo imbiko yokuthi uMswati usebalekile elizweni. Abalwela amalungelo oluntu bathi amapholisa lamasotsha ayabahlukuluza nxa betshengisela. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sebandla le-EFF eSwatini umnumzana Vuyani Dlamini.
Abantu bathi sebakhathele inkosi ngoba indlela abaphatheke ngayo bagcilazekile. One, baphuthe amalungelo abo ingaze ukuthi sinekukhuluma ngasomething either uyabulawa noma uyaboshwa nje sisebenza ne-system leyo.
Kuyini okubangele lokho? Kungani abantu beqalisa kathesi ukusola?
Besoma kunjena iminyaka yonke sekuthi mhlawumbe i-generation eseyikhona manje ifithe inapho zinawo i-generation yethu ithi manje noma siyafa noma siyaphila but sifuna lokesisina asisayemuvu sesikhathele ne-generation ekhona imfundo yakhona iphansi emayunivesithi abantu abahloni i-scholarship. I-scholarship inikezwa labo abaney'hlobo ekhosini benzi abanye bagraduate sebafuna imisebenzi uhulumende wethu bacela ukuthi abahambe bayelini naleyitifiketi zabo nalawo mahlukhezi abo abaphume nawo basithi uhulumende wethu abahambe bayemafunini bayelini.
Umnumzana Vuyani Dlamini ngowebandla eliphikisayo ele-EFF eSwatini. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Iphephandaba le-Chronicle lithi Midland State University isivaliwe ngemva kokutholakala kwabafundi abangamatshumi amahlanu 50 belomkhuhlane we-COVID-19. Iphepha ndaba le Herald lona livika ukuba uhulumende uthi izisebenzi zogatsha lwezempila kahle ezizabantwa ngomkhuhlane we-COVID-19 zingahlabanga ijekiseni kusukela mhla ka-14 ngenyanga ezayo. Azisoze zihlawulwe imali ezitholayo okwamanje ekhangelane lengozi yalo mkhuhlane. Soku isikhathi sembiko yenu.
Ngibingelele mtengelele ku studio 7 okhulumayo ngutolani Ncube esigabeni sakomalaba. Ngikhuluma ngila egoli eThembisa. Nginombuzo njalo nginesimanga ngendaba kamnangagwa lapha mangabe thi khona usezonikeza isinqaphezelo abantu ababengaphansi kwevio lokuba ekubeninti sengama comrade mjipa kanjalo. So into ekhona thina kuyasimangaza sadlula kukho lokho, sasebasiza obhuti kanjalo ngendlela eziningi, sibatshela ukuthi lapha kanje kanje njengoba silana egoli kuyenziwa kanjani. Omunye umbuzo wami futhi enginawo ngokuthi umnankakwa uyithatha phi imali yokuthi abhadale laba bantu ehlulwa ukuthi abhadale abantu abayizintandane abafa bebulawela abazali ba ngenxa yakhe ngesikhathi segugurawonde. Nami nginje ngingomunye wabo engalimala isikhathi sisuka eSt Joseph asiyembembezwana iphuma la yabhoka khona kwashona abantwana besikolo abawu 6 nami ngangiphakathi. Le nto isahlukumeza namanje masibona uhulumende elokhu edlalisa izimali engasinikezi imali yesinxephezelo ukuthi nathi sikhona ukudlondlobala ngoba inhliziyo zathu zibuhlungu. Abafowethu babulawa kabuhlungu, thina-ke salwa impikabili. Kukhona le esayilwayo yokuqala ukukhulula iZimbabwe ka-1980 sasingama-comrade ke thina sisiza ubhuti. So kubuya-ke lenye futhi le yegugurawonde la khona esabulawa khona. So siyazicela lezo zincaphezelo ukuthi nathi siyayifuna le mali ukuthi nathi sizame ukulungisa la kona khona khona. Ngiyabonga.
Tunalapi sikuna sifuchu wa mazu pila amaze akuni siwa kakuna akatana wakulu ya kwa mbilu maangutu kumindi ya weza masingu asfa yedi zipurani tuzi wila mazu etuzi mwasi ya kwa mbilu maangu sivila mazu akuna katana akuluma yumati zechurutu kukuku.
Siyabonga abantu bakithi abe studio 7 okukhulumayo umaphosta aseplanti komakhulela. So laphana ngiyakhulumisa izolo badamshaya ngikhulumisa isikhathi esirongo ngathi ungena ngasikhathi bani uphuma ngasikhathi bani. Lami ngomunye nje wasezivanga okhalayo laze ngalwe impi lami ngisekhaya lokwenzisekhaya lami ngikela mpela ngento eziningi kakhulu kumasotsha enhlabathi ayesilwa eleli lizwe engaphansi kababa umqabo konkomo. Nama ngihambeka nje iminyaka mpela sengikhulile kodwa ngikhula izinza zengihlela mishiye kunjeyana inkulumo siyazizwa mpela zihle kakhulu bakithi lokuthi abantu bengathukani ekhulume straight. Manje laphana ekuthukaneni ungagcina la uzothukana ngendlela okuyikho ngoba uzakukhuluma 50 years walanto nge-movement eyenzakalayo. Kahloniphaneni bakithi izinto ziyenziwe ngendlela eyiyo kwampani ezweni lezi bakho ngoba izwe lethu lelavela kujiki nalethu sonke imali lingakhayi liyilizwe labantu abayi-1 kanjani ikokwenza khonoko kugcine sesikhipha amagama ngemiphimbo emivi singasakwali ukuthi singakhuluma sithini singasabekezeli. So bakithi hayibo hayibo izimali ziyabuya mpela ezweni aziphiwa abantu sifana nini kungadla abanye kusala abanye. Angaphawuli kakhulu ngizaphawula kodwa into ekade ngiyithanda kakhulu kwazi ukuthi lami ngithanda ukwazi ukungena ngasikhathi bani lapho kustudio lezi ngikhone nami ukungena uma ngathola nje one ongitshelayo ngabonga. Amen.
Linjani linjani ku studio 7 lo okhulumayo ngobhono elinyoni ophumela upani ithanda ukukhulumisa ubaba ubig boy inyoni usasakhile ngale ngikhulumiso lobamncane usathobani laphana ku 17 emakalale yelupani kwapani edandani.
Salubona malipa Studio 7 njani siyaphila thina. Yey, besicela iMDC izamntulungisa igama kusese 8. Ngoba isikhathi sihambile. Besicela iMDC ilungise igama kusese 8. Abantu bekwazi ukulibamba, bekwazi ukulijwayela. Endisiyacela ngemthwakazi. Siyacela ukuthi if abana kuyenzeka behlangane nemthwakazi, abantu bevotela omaphathi. Yamaphathi masibekile yangasisiza. Ngokuhlala nasempumalanga, ngokuzalwa naseLupane. Ngiyabonga bantu benkosi, ngiyabonga. Siyacela MDC sukumanini madoda, lungisanini. Ngilalo lokho elixabana mafowethu, lungisanini madoda.
Bonani Studio 7, ngibingelela lonke amagumbi amane omhlaba. Ithi ninjani? Siyajabula mase sizwa ezi news esizithandayo ezikhuluma iqiniso lonke. Sengathi ngingaqhubeka lephambili isinika lezo news. Ngiyabonga.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kuzivela kwamanye amazwe. ELeTanzania selize lethula amanani abantu ababanjwa yiCOVID-19 okwakuqala sokwedlule umnyaka. Ngokubika kwentathelizindaba yeVoice of America uCharles Kombe. I-Associated Press yona ithi eleCongo selimise yonke imbuthano kulandela ukudubuka kwamabhomba amabili edolobheni leBeni. Singene kudaba lweMelika. Sokuqhamuke ukutshisa okumangalisayo eMelika laseCanada okubangelwa yikuguquka komkhathi. Inhlanganiso yabezindaba AFP ibika ukuba kubhubhe abantu abedlula amashumi amathathu eCanada izolo 34 ngenxa yalesi sikhudumezi. Abezempilakahle eMelika bona bathi abantu abahlala endaweni ezifana le-Oregon le-Washington State labo balakho ukulahlekelwa impilo. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas umnumzana Gary Twala Jackson.
Ake ngiqale ngokuthi mnumzakazi uLusizi esibona kusenzakala lapha-ke imvelo isisilethela isikhudumeze ngathi ukutshisa okuphezulu ngempela osokuthatha khona imiphefumulo yabantu, njengoba sibona imbiko ukuthi abantu kukhona sebesuke basweleka kuzwekazi laseCanada. Ukanti lakhona ngapha kwele Melika noma kungakachazwa kungakakhulunywa kangako ikhungakhunga lithi kukhona mpela labo asebesuke balahlekelwa imiphefumulo. Kanti ke izibhedlela lazo ziyakhala kakhulu sesuka zigcwale abantu begijima bezofika lapha kuma emergency room ngenxa yokutshisa lokhu okukhona. Kanti ke ngapha emhlulweni engikuwo North Texas isikhudumezi besingakabi khona kangako. Yebo kuyatshisa kodwa hayi lo moya otshisa kakhulu okwezinye indawo zezwekazi le-America kawukafiki ngapha.
Ngokubona kwakho ungathi njengabantu sithatha amanyathelo aqinileyo yini awokwehlisa ukuguquka komkhathi okuyikho okubangela ukutshisa lokho?
Ngokubona kwami msakazi ngithi cha, ngibona ngathi imizamo eyenziwa ukuthi yesizame ukuthi sibe necontrol ngeclimate kasenze umsebenzi omhle kakhulu. Ungananzelela nje indlela abantu abaphila ngayo, ngibona ngathi kulokuchapa kokuthize okwesibenza ezindlini. Ungakhangela nje amaplastiki alahlelwa ngaphandle kumbe esiwasebenzisa, sakuyela sidingo sokuthi siwasebenzise. Ungananzelele nje indawo eziningi zokudlela, phecelezi ama-restaurant, iningi labo kusetshenziswa amaplastic papers. plastic cups abehluleka futhi ukuthi laba abakhangela ngeze environmental management kumbe ngithi thina nje kona besesikhona ekuma restaurant ezindle asithathe siwalahle ngendlela efaneleyo ngakho ngibona ngathi kumsebenzi ngokuthi sehlise ukuchisa lokho sesikubona umhlaba usiba khona ngasenza umsebenzi omuhle kakhulu ngabe siyanza ngcono kulalapho ukuze singaboni amawezo okuchisa njengalawo ayenzakalayo
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lambili 12 nge-COVID-19 eZimbabwe isolo njalo kutholakale abedlula inkulungwane 1249 belo mkhuhlane lo. Umnangagwa useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus ngokuvimba ukuhamba umuntu esuka kwelinye idolobho esiya kwelinye. Lwehlukanise abantu ngemibono udaba lokugwetshwa kwake waba ngumongameli weSouth Africa umnumzana Jacob Zuma ukuthi apike okomnyaka olenyanga ezintathu. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi untungameli Nkomo.